Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wanamukela ku Studio 7 mhlaka 15 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthi ibandla lezanu PF lelokhu limkhothaza ukuthi axhasane lalo. Kodwa yena uthi kasoze akwenze lokho ngaphandle kokuthi ibandla leli libuyisele impahla yonke yebandla lezapho eyathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawound.
Izanu kwayisela ndaba. Ilikho umgabe watshela ama-war veterans awezandla wathi lina seliphelile lini. Ebaphosele egangeni yikho bacaphuka abafana labantu amagerila yona lwimpi sokuthiwa hambani lasilandabalani.
Elinye lamalunga edale lephalamende kwele South Africa umnumzana Mduduzi Manana kungenzeka alahlekelwe isikhundla sakhe lesi ngemva kokutshaya isisebenzi sakhe sendlini sesifazana esidabuka eZimbabwe yenkosazana Christine Wiro.
We have never heard of cases a chama nyamadoda wayesikela abafazi. I think this man should really go to jail because he case their case civil and uhlukumeza abantu because uyakwazi ukuthi abantu labo kabalamandla ukuthi bembisele. Akukapheli unyaka esha umuntu sephinda futhi njalo.
Izakhamizi zakombimba ePlumtree zikhala ngokulahlekelwa ngamabele emasimini ngemva kokuba osobhuku bevumele inkomo ukuthi zingene emahlangeni lanxa isikhathi sakhona besingakafiki.
Ubukhokheli bonabo ngokwabo la ngenxa yepolitiki indula ifaka osebhuku babo and osebhuku maso kuholwa khonoku mumbo oholwayo kabachiwa yibo abakuqala abafakwayo. So uzathola ukuthi osebhuku bonke ivini la indula iziphala zigcwele ngomumbo nalo oholwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthi ibandla lezanu PF lilokhu limkhuthaza ukuthi axhasane lalo. Kodwa yena uthi kasoze akwenze lokho ngaphandle kokuthi ibandla leli libuyisele impahla yonke yebandla lezapho eyathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawound. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lebandla lezanu PF ngalolu daba esilethulelwa ngu-Anastasia Ndlovu.
Udabengwa utshele amalunga ebandla lakhe emhlanganweni ngempelansonto ukuba usekhathele yikulandwa ngamabandla ezombusazwe befuna amanyane labo ikakhulu abezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi naye ngomunye wabaseke bamcela kodwa lokhu emi ngakutshela umgabe ukuthi kakuqale ngokukhulunywa ngempahla abayithumbayo abezanu PF isakhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Dabengwa uthi izanu PF kumele yazi ukuthi izaphu ayisoke yafa yafana layo.
Izanu kwayisela ndaba. Ilikho umgabe watshela ama-war veterans awezandla wathi lina seliphelile lini. Ebaphosele egangeni yikho bacaphuka abafana labantu. Wathi vele selikhulile selibadala yikho imihlangano ayisesiba lawo kwakuthiwa i-youth. Kwakuthiwa i-youth what?
Interface.
Youth interface. Amagerila yona lwimpi sokuthiwa hambani lasilandabalani. Nesifedukazi lesiyana esingugresi sabathethisa ama-war veterans. Nakho sehlukile kakhulu singeke safana lezano ungasilinganisi lezano izaphu izaphezwayo.
Ukungaphathwa okulinganayo kwabalwa impi yenkululeko libandla elibusayo phakathi kwababekuviyo lebutho elezipra lelezandla udabengwa uthi akumphathi kuhle. Iningi labantu ababotshwa bahlala emajele okweminyaka ngesikhathi sempi yenkululeko ababephansi kwezaphu lebutho lezipra lokhe bengakatholi imali eyatholwa ngabanye babo ababekuzandla. Umnumzana Ndondo Dube wabangaphiwanga lezi mali ethi wacubungulwa wathenjiswa imali ngomnyaka ka-2003 kodwa lokho engakayitholi kuze kube lamhlanje.
Mina kanzange ngempini ngangilichova khona apho ikhasi kobulawa khona apho ekhaya. Ngaze ngadithenwa indawo zonke lezi ngaze ngaqeda i-detention yami ngikhona lapha ekhaya. Ngaze ngayavedwa mhlalela ngamvedwa. Yikho kanzange ngithole lutho. Ngicela ukuthi imali yami linginike ngoba ngasebenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Njalo ngilabanye abantu abangazange baphiwe ilungelo labo kodwa balama veterans papers balawo abanye abalawo ukuthi uhulumeni akunanzelele khonoko ukuthi njobe sekukhona kasinike imali yethu.
Ezinye inkokheli zebandla elibusayo zivumile ukuba sekukaningi becela uDabengwa ukuba aphenduke kuhulumende kodwa uyala khona ukukhulumisana labo esithi kakukhulunywe ngempahla eyathathwayo kuqala okuludaba olungeneliswa ukulungiswa inkokheli ekuZANU-PF okwamanje. Iziphathamandla zeZANU-PF zalile ukukhuluma emoyeni ngale mizamo yokukhuthaza uDabengwa ukuthi aphindele kuhulumende. Ngemva kwempi yenkululeko, ibandla elibusayo leZaphu abasebenzelana ngakuhle lohulumende kaMgabe owayecala umongameli weZaphu uJoshua Nkomo ngokufuna ukuhlamukela uhulumende wakhe. Umoyi uNkomo wazingelwa libandla elibusayo ukuthi impahla zeZaphu bazithumba kuze kube lamanje. Lezo mpahla yizo uDabengwa athi aziphendukiswe kubanini andubana laye angene uhulumende kodwa angaze angene imihlangano yeZANU-PF ngeke ayingena ngoba ezangena kuhulumende eyizaphu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inengi lithi amabandla ezombusazwe awaqhubi kuhle ukhetho lokudinga abazancintisa ama primary elections. Ake sizwe umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF, umnumzana Oscar Ncube kanye lomnumzana Fortune Mlalazi webandla lePeople's Democratic Party elikumanyano weZimbabwe Rainbow Coalition bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Mlalazi usungula ingxoxo.
Savumelana ukuthi into ye-primary election yinto engeke isisebenzele kahle ngoba sifuna abantu bethu ukuthi badlephane balwe. Sasesiya kunto esithi khona yilokhu then yi-consensus. I-consensus layo iyingxenye ingezinye izinto ezingasetshenziswa ku-democracy. Abantu bayakhulumisana, bahlaliswe phansi, ba-interview, create i-panel eza-interviewa, iscore ama-points. Umuntu ongani uyazwisisa lokho esikhuluma ngakho either kusekhansilini u-understanda i-local government ngulo u-understanda ngcono. Umuntu u-understandayo nge-House of Assembly legislator ngulo. So yiwo ama-processes ayenzakala ku-PRC lapho i-PDP eyingxenye khona. So sakhetha or sabona kungcono ukuthi siye ku-consensus than i-primary election ngoba sesibona i-primary election abanye bathitha izimali abanye batshaya abanye akukuncedisi njalo kakwakhe. So i-primary election sathi ekuceleni layo.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi siye kubaba Gawule. Baba Gawule, singacina laphana-ke usithi hey, ukhetho zange lokuhanjiswe kuhle ngesikhathi kusenziwa ama-primaries njalo siyabona kulabanye ababenqotiwe asebengani sebenqobile kathesi. Kuwe kathesi kuhamba njani njalo labanye kungani kume njani?
Ye, okukhona ukuthi kube i-commission, kule commission thina kuZANU-PF ekhangela nezokhetho, eyiyo ephethe kwezokhetho. I-commission leyi iye enza wonke umsebenzi, ibe isireporta kubukhokheli bephathi. Ngokunjalo okukhona ukuthi lapho kwatholakala khona kuyukuthi abantu babethe bona hhayi lapha kuhambanga kuhle, kuze nezindawo ezinye zakhona sokuthi zezithe zakhangelwa kwathiwa kuphinde njalo kuphindwe kuvotwe kabutsha. Kuyavotwa nje kabutsha kuze nezo zigaba. Ngokunjalo sokulindelwe ukuthi impumela yakhona izaphuma injani, kubonakale ukuthi kuhambe njani. Kodwa lokho okunye ukuthi abanye kade bengobile sebetinde baphenduka baba njani kwesinye isikhathi engakulinganisayo ukuthi umsangwa ngale endaweni yakhe ube kulomunye ophikisana laye owayethwa uNgobile kodwa kade sephele na hayi kasanjeni sethi wama eceleni ukuthi umsamba usethiwa nguye ozamela iphathi
bona konke baba Gawule azofeja feja lo ukuthi shwa uchayiwe phela fair fair uzungena ke kuhamba njani bona
ningazi ngabona umuntu ongaba ngcono ukuthi abe nguye ongathi ukuthi kuhambe njani nguye umnikazi wendaba umthangwa lalo undoda lo onguye owithdrawile okuthi yena sewithdrawa nguyibo abantu abangaba lolwazi olungcono ukuthi indaba yini njani
isicelo bambe khonapha usilo baba u-Oscar Ncube usecingweni khonapha baba u-Oscar Ncube kunjani
ngiphilile inkosi yami njani
isiphile kakhulu wena ubona njani udaba vele uloma primary elections
okokuqala kuma iphathi zonke kangikhombi MDC kumbe izani noma i-MRP okuqakathekileyo ukuthi ama-parties wonke kavumele ukuthi abantu bazikhethele ukuthi bafuna abani. Abantu mabanga forwardwa ebantwini bakhethele ukuthi nanga umuntu ukuthi limvotele. Uhluphe lona lolo kuvotela abantu abangelamsebenzi sokuyikuthi indawo babagijimela ukuthi kuyaqhatshwa bazuza imali. Abangasozi bamela abantu abaza kuthi uma sebevotele bahambe balobo bazobuya mhlawumbe sokuvotwa futhi. So ukuqondile abantu kumele bazikhethele iparty mayingakhetheli bantu umuntu okumvotela.
Bangabakhethela abantu kuyahamba njani?
Uhlupho yilona lolo lokuthi uma bengamfuna abanye sokumele bathuthe bayivotele enye iparty ade bengekho kuyo. Sebelimele bona laba sebesithi bona bafuna umuntu wabo abamfunayo. Okuqakathekileyo yinto esisilimazile izindawo zonke. Siyakhethelwa noma kuyizani esigabeni seni likhethelwe yi-MDC likhethelwe. So ukuqakathekileyo ukuthi thina ngokwethu ezigabeni zethu sisazana ukuthi lo ukhuthele kangakanani lo uyisiphoxo kangakanani so umuntu ovele isiphoxo esigabeni ukuthi limthathe limbeke emsebenzini wokuphatha abantu kakuhambelani uzaxhwala okwedlulisa amalawulo okuqondileyo ukuthi kakubekwe umuntu olalela abantu ozasebenzela abantu oza kuthi akhalinyelwe alalele ayikhona lokho kwezana ukuthi mase sibakhalimela le MDC somele ukuthi bekuchayela ukuthi indaba ukhalimele umuntu wabo akaphambanisanga orongo nguwe into ophambanisileyo umele atshele ukuthi lapha mhlobo wethu uyaphambanisa.
Laba ngabakhulumeli uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitani zithi ukwethekelela kwenkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo e-MDC Alliance ezivalisa umongameli wayo umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana David Coulthard kanye lomnumzana Tendai Biti ngeviki ephelileyo akubasuthisanga okungenza ukuthi babuyele ekhaya ukuyavota kukhetho oluzayo. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda uxoxe labanye babo eBilitani.
Umnumzana Chamisa lequla lakhe benze imihlangano embala lenkokheli zikahulumende weBrithani. Njalo bahlangane lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi bekhuluma ngokhetho oluzayo. Umnumzana Sibusiso Mabuza uthi yena wahle wacatshulwa ukuthi umnumzana Chamisa wayekhuluma ngolimi angalizwisisiyo.
Hayi, yabona mina uChamisa wabuya la uhamba eBradford. Wahamba wa-adressa ngesihlobo sakhe. Hayi, hayi, kuna pana wahlo wanginyangisa, angingeke ngivotele umuntu ongacabangela abanye abantu ukuthi abezwa esinye isihlobo. So mina hayi, angikho lapho. Angeke ngivotele mina Chamisa.
Umnumzana Ndabanyoni uthi umnumzana Chamisa usesemncinyane kwezombusazwe.
Hayi, bakithi umphakathi sijama ukuthi uzule lapho into zabo ezikachamisa lapha simbona eyikuye UK lapha ezokhuluma ngendaba zombangazwe sibona ukuthi hayi usase ngumfana omncane nje wezepolitiki njalo nje hayi lokuphosisa ungathi kungakwandile lapha kuchamisa ngoba hayi siyabona ukuthi so hayi othi nje sizovota nje sizovotela uchamisa hayi wamanje ngathi kuza siceza mbijana saso sibuye ekhaya sizovota wamanje.
Iningi labantu lethu umnumzana Chamisa enganqoba ukukhetha oluzayo kodwa ngeke abuse. Umnumzana George Sgaoke uchazisa lombono.
Khulumile wanza marallies yena wenze ekhaya. Wahamba wayakhuluma kuHardtalk. Kodwa ke into azikhulumileyo zingeke zangenza ukubana ngiye ekhaya. ngikwazi ukuthi akunalutho oluzaguquka ngenxa ukuthi omnangagwa lamabutho akhe abasoze bamvumele ukuthi abuse. Kuzahlala nje kunje njengoba kwakunjalo ngesikhathi sikamgaga. Hayi, mina kangiziboni imbuyela ekhaya okwakhathesi.
Uxoxa lomsakazo we-BBC kuhlelo olubizwa ngokuthi Hard Talk, umnumzana Chamisa uzibone esenkingeni ebuzwa imibuzo elukhuni egoqela ubudlwangudlwangu kubandla lakhe kanye lokuthembisa uZulu kuma-rallies. Iningi elithi akungeke kufezeke kwele Zimbabwe. Usolwe ngabantu abaningi ngokungaphenduli kuhle imibuzo kulolu hlelo. Kodwa abasekeli bakamnumzana Chamisa kanye leziphathamandla ze-MDC Alliance ezigoqela umnumzana David Goldhart nomnumzana Washman Ncube zithi umnumzana Chamisa uphendule kuhle imibuzo. Abanye njalo bathi intatheli ezindaba ebexoxisana laye umnumzana Steven Seka ubelukhuni njalo emeyisa umnumzana Chamisa. Kukanti abanye bathi kuvele kubuzwa imibuzo elukhuni kulolu hlelo. Udaba lolu lungenelwe ngusikhwicamfundo umnumzana Jonathan Moyo, yena obesekela umnumzana Chamisa esithi kusobala ukuthi uhulumende weBrithani ufuna umongameli Mnangagwa anqobe kukhetho. Kodwa uhulumende weBrithani ubikwa ephikise amazwi kamnumzana Moyo esithi kalanhlangothi alusekelayo kwezombusazwe njalo uyancedisa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibani.
Singakasingeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosana yeBrithani uPrince Harry olungiselela ukutshata lonkosazana Meghan Markle bathi bacela ukuthi umphakathi ubahloniphe. Kulandela umbiko oyethulwe ngumsakazo wokuzithokozisa weTMZ othi uyise kaMarkle kasoze aze emthimbeni wendodakazi yakhe eKensington Palace ngomvulo ebusuku. Kodwa umbiko ophuma eKensington Palace awuzange uphike kumbe uvume ukuthi ngempela uyise kaMarkle engabe ekuchilo lokho. Inkulungwane lenkulungwane zabantu abampofu lezisebenzi ezithola iholo eliphansi, abezinkonzo zokholo, labalwela amalungelo oluntu eMelika baphatheke kuhlelo olwasungulwa ngumoyi umfundisi Martin Luther King Jr. olokutshengisela olubizwa ngokuthi Poor People's Campaign Civil Disobedience. Umkhankaso lo uzathatha amalanga angamachumi amane emadolobheni angamachumi amathathu. Elinye lamalunga edale lePhalamende kwele South Africa umnumzana Mduduzi Manana kungenzeka lahlekelwe isikhundla sakhe lesi ngemva kokutshaya isisebenzi sakhe sendlini sesifazana esidabuka eZimbabwe. Unkosazana Christine Wiro. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
IParliament yakwele South Africa ithi phakathi kokuhlolisisa insolo ezilethwe kuyo ngokuziphatha kwelunga ledala leParliament lebandla libusayo leANC umnumzana Mduduzi Manana. Umanana kubikwa efuqe unkosazana Christine Wiro ngakubi emethesa umlando wokuvulela izethekeli ukuthi zingene emzini wakhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Le yinto engaphathanga kahle unkosazana Wiro okwenze wayavula icala lokutshaya enkambeni yamapholisa. Lokhu sekudala ingxoxo mpikiswano lezweni lonke enhlanganiso eziningi zisithi umnumzana Manana akajeziswe. Olutsha lwebandla le-ANC luthi akakhijwe ePhalamende ngoba izenzo zakhe ziyayangisa. Ibandla le-Democratic Alliance lona-ke lithethe lolu daba yalusa kukomiti ebona ukuziphatha kwamalunga edala ePhalamende okuyiyo esihlolisisa ngokuziphatha kukaManana. Lolu daba seluphinde lwathukuthelisa abaningi ngemva kokuthi unkosazana Wiro ephinde wayakwesula icala belethesi uManana. Osokulandelwe inkulumo yelizwi elizwakala lingelika Manana ethembisa unkosazana Wiro ukuthi uzamnika imali ngokuhlukumezeka kwakhe.
I can give a consolation to her. We must tell the commander and then we go and sit down for a consultation. So that's the consolation that
ningamnika okungamduduza ekuhlukumezekeni kwakhe. Njengatshela umphathi wamapholisa bese sihlala phansi sibone senzeni. Yiyo induduzo engikhuluma ngayo. Ngithi kuye, khangela mama, ngiyazi ungisebenzele amaviki amabili kuphela kodwa ngizimisene ukupha induduzo bese siqhubeka ungisebenzele.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lubehle Banda uthi uyasekela ukuthi uMnumzana Manana ajeziswe ngoba kukhanya uyabeyisa abesifazane.
We have never heard of cases a chairman yamadoda wayesikela abafazi. I think this man should really go to jail because he cased their case really and uhlukumeza abantu because uyakwazi ukuthi abantu labo kabala amandla ukuthi bembisele. Akukapheli iminyaka eshaya umuntu sephinda futhi njalo. So ngicabanga ukuthi hayi lo muntu lokavalele ejele. Asibafuna amadoda anjalo kusociety.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Stan Lovo.
Umuntu vele ujayelwane. Umuntu uma ephambanisile uhambe emaphoyiseni umbophise. Uyi-example embi, you know. Mali ngamadoda enye indoda yenza njalo. No, akukho right. Ngoba vele umfazi ujayelwane. Into kumele siyibuze uManana nale ukuthi evele ejayelwane.
Akusiko kokuqala ukuthi uMnumzana Manana azithole esebhekane lecala lokuchaya owesifazana. Nyakenye umthethwandaba umthole lecala lokuchaya abesifazana ngesikhathi benathutshwala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Izakhamizi zakomphimba ePlumtree zikhala ngokulahlekelwa ngamabele emasimini ngemva kokuba osobhuku bevumele inkomo ukuthi zingene emahlangeni lanxa isikhathi sakhona besingakafiki. Omunye wezakhamizi lezi uMnumzana Mokhi Ncube utshele untungameli inkomo eStudio 7 ukuthi uthukuthele kakhulu ngalokho.
Ukukhokheli bakhona bonke bu-upside down lapha umbimba kulobuchapa obunye singabaziyo salima izulu lahamba from there labuya saqala ukulima ngezi 7 February yikho ke sisethuka indlovu well indlovu zasixolela sibili lonyaka bezilokho ziziphendukela esidakeni isimanga yibukhokheli obukhona la into esikhala ngayo kakhulu nguye umbimba yena ngokwakhe ngani ngoba thina asikwazi ukuthi kwenzakalani kulabo sebhuku bakhe abafakayo uyazi ukuthi osebhuku ngokufakwa abokudla kakhulu yiba basiphambanisa amasiko ethu abakwazi inkomo semahlangene zisidlela nje umumbu yazi to fresh amachapazi futhi silethimanga esinye sizima entungamile
ukwenza kale njani khonoko asikafiki kodwa yini babuncube isikhathi samahlanga
amahlanga akasikafiki isikhathi samahlanga ngujuni ngendlela esalima ngakhona abaphathi bafanele bebekwazi ukuthi khona kumanzi kangakanani akukhali mina ngedwa abantu bonke but into engiyinanzelelayo ubukhokheli bonabo ngokwabo la ngenxa yepolitiki induna ifaka osebhuku babo and osebhuku maso kuholwa khonoku umumbu oholwayo kabachiwa yibo abakuqala abafakwayo. So uzathola ukuthi osebhuku bonke even la induna iziphala zigcwele ngomumbo naloholwayo obufanele ukuphiwa abantu. That's why bengasela ndaba lomthetho owendabuko yethu ukuthi vele bafanele bephathe abantu kanjani, betshela abantu labantu lomuntu ongenisa inkomo emasimini nomuntu abhadaliswe kanjani. So sebekhangele nje ukudla bona ngokwabo.
Bona bosobhuku okhala ngabo yibo abamele batsho yini ukuthi inkomo sokumele zingene emahlangeni yibo abaphuma la leso sinqumo.
Isinqumo sikhona ntungamile savela komadlambuzi ukuthi khona inkomo zingena ngoJuni 1 yikho ma inkomo zingena emasimini sisiyamangala kibo osebhuku bazasitshela even osinia silo sinia wethu omunye ukuthi angumapha ma sisiyamtshela ukuthi hayi omunye lo munye ngazibonele aza ngina muminda ye. So asikwazi ukuthi kutsho ukuthini khona ngale nduneni kukhamisile ibhagani yakho likhamisile kuze kuye khamisedale lapho sihlala khona. So yibo abaphethe umthetho ophuma kuchief esawugwetshelayo lanyakenye inkomo zingenile. So kasikwazi yibo mpela abaphathi bomthetho ma udlele uhambe uye mangala pho noma usesiyamangala kala ndaba kabakwamukeli ngoba bayasutha.
Wena ungathi ulahlekelwe ngamabele anganani?
Mina ntungamili mbola ngathi bengilime 7 February so indima ebengiyilimile beyifolo engu-8 eyomumbu omunye omuhle omangalisayo ebengicabangela ukuthi at least kuzaphuma vele bekuzaphuma wona ama-drama at least 4 noma 5 endimeni nalekhula umlimisi wake wabuya sibili wazokhangela ngisalimile kahle kahle umuntu ebengisawudla amakhomane wona impela abe phansi phezulu siphosala ngawo
umonakalo okhuluma ngawo ezinye izakhamizi lazo zilahlekelwe okunganani
ungathi nje isigaba sonke silahlekelwe pho asiyathola ukuthi khona bomama abanye abangaholiyo badlelwa so phela into leyo intukamili izwisa ubuhlungu uzwa ngithi ngifuna ukukhuluma izwisa ubuhlungu abantu abadala badlelwe kungala lapho abazakhona but iproblem ekhona ikuthi umumbu loholwayo ngabantu abadubekayo uholwa ngosebhuku kuqala osebhuku yibo abaphiwayo that's why bengasela nembeza ebantwini badlelwe ngokuningi kakhulu mpela impimba yonke ngenxa yokuthi hawu umumbu ibithaphuza khona so osebhuku iziphala zabo zigcwele that's why bengasela ndaba
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Ngenela silethemba liukholisile likuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7 ukuziphetha ezalamhla nanze ebezikhokhela umongameli wezaphu mnumzana Dumiso Dabengwa uthi ibandla lezanu PF lilokhu lemkhuthaza ukuthi axhasane lalo kodwa yena uthi kasoze akwenze lokhu ibandla leli lingabuyisela impahla yonke ebandla lezaphu eyathunjwa ngesikhathi seGugurahundi Elinye lamalunga idale lephalamende kwele South Africa, umnumzana Mduduzi Manana, kungenzeka lahlekelwe isikhundla sakhe ngemva kokutshaya isisebenzi sakhe sendlini sesifazana esidabuka eZimbabwe. Sizwile izakhamizi zakombimba ePlumtree ukuthi zikhala ngokulahlekelwa ngamabele emasimini Ngemva kokuba osobhuku bevumele inkomo ukuthi zingene emahlangeni lanxa isikhathi sakhona singakafiki. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.